izulu siyasilithole elihle kodwa lonyaka izulu liphuzile abantu abaningi bevele sebefaka izihlanyelo phansi njalo nxa lisina kunje nje lizule lana lokuthi asikwazi ukuthi liphela nini ukuthi abantu bangahlanyela bakhangelele ukuthi kona bangathola isivuno esihle kukhona nje okuncane okwenzakalayo okwenziwayo kakhulu ke ngabantu bezano kodwa hayi engingakutsho ukuthi ke abese abamapolisa labesibutho laba hayi okwakatheswe bengakahlupha abantu sibili abantu abangani bafuna ukuhlupha ngendaba zokuthi bakhetha abantu ekudleni ke yilabo abasupporta iZANU PF kulesigaba engingasizwa esigabeni ukuthi kona ke uchairman weZANU PF ku district ke uke wezwakala esithi ke hayi abantu be-MDC abanganikwa ke ukudla kwe-social welfare kuyenikwa kunikwe abezanu kuphela ngoba lokho kudla kungokwezanu kuyinto embi, into etshengisa ukuthi lowo muntu ulenhliziyo embi, inhliziyo yokuloya ngoba even esintwini sakithi umuntu kancitshwa ukudla, isihambi silesisu esincane esingakophonjwana lembuzi.
I-World Food Program yazise namuhla ukuthi sizaqhelisa uhlelo lwayo lokwabela abalambayo ukudla umnyaka uze uyephela njalo abanye ngabayabe benikwa imali. Khona ngapho enkayi selikubonile yini lokho?
I-assessment yangkhona isifikile ke esigabeni iyenzakala ke ukuthi kutshengisa ukuthi ke bazanika kanjani okwemali ke ngathi ke bekuluhlelo okungani kade luvele lukhona lusenziwa i-World Vision lanxa belusenziwa i-World Vision ke ngesikilulo lokho esithi i-small scale kutsho ukuthi ngesindlela balubone luhlelo oluphumelelayo ke yikho soluzakuthi ke le-World Food Program nxa sibuya iyengezeleleke kulolu hlelo okwesibili mbona engani abakwenzelayo ukuthi ungakhangelisisa kathesi ke akuindlala yakathesi yiyane ukuthi abanye ayisikuthi bonke abantu bazakufa ole mali esandleni ke ungahamba ke kumashopu ngibe ngithi kumavinkili la sizisa amavinkili asemakhaya ke impupu uyayithola emavinkilini akufanani leminyaka ledlulileyo lapho kodwa ufica khona ukuthi emavinkilini kakula lezi mpupu okuthola ivinkili liyithishu kuphela lo nyaka ke kunganeno ke baswaye kutsho ukuthi bekhangele ukuthi ke kuba lula ukuthi labo babone ngani abaresponsible bangabanika imali babanike imali baye emavinkilini bayethenga bese kusike labo ababonakala ukuthi hayi mhlawumbe le ndlela zokuthi bathole imali kazitholakali yibo ke abazalantwa ke baphiwe lokho kudla ke kuyikudla kuphelele.